Endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangelele ukuthi kuza kwenziwa ukhetho olubalekileyo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakumanyano we-MDC Alliance bathi bahamba kwele Melika ukuya kwethula ngokwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu beMelika lamanye amazwe babekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Abantu asebekhulile bathola izibili boqo zekhisimusi. Ngahambo uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa luzanceda na abantu beZimbabwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa isimo selizwe leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufikile isikhathi sokuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe. Sicela inombolo zabafuna ukungena kuhlelo. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp, kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa, kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye, ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama, kumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 lagu 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.